Igqwetha elimela abesifazana ve-Country Park, uNkosazana Ntombizodwa noNokuthula Ndlovu, uMnumzana Ngqobani Sithole, usichasisela okwenzakeleyo emthethwandaba.
Salamani lungenile namhlanje enkantolo e-Westcom. Ludaba osoluhlaziwa phambi kwenkundla. Umnawakhe kaNtombizodwa unikile ubufakazi. Uthe esakhuluma ngendaba yokuthi wahlukuluzwa njani, wafikelwa imizwa, watholakala esekhala. Into ebathinta kubi kakhulu, ngoba indlela abaphathwa ngayo ayisiyo ndlela ejabulisayo.
Uthi sokulamanye amagqwetha amela amapholisa ethethwa leli cala.
Ngakho-ke hayi, la magqwetha amatsha abuye elamadlabuzane ukuthi indaba kayizwiwe iphele, kuyajabulisa kakhulu. So khathesi akula esingathi ngesilungu ama-delaying tactics, indaba isisembizeni, iyaphekwa as we speak. Kithi we are saying it's victory, ngoba sisuka lalo kude udaba lolu. Namhlanje ukuthi luyathonisiswa, siza sijabula kakhulu. Abazakhithwa bazakhithwa inkundla, abazabanjwa belecala yikho njalo.
UMnumzana Sithole omele njalo uMnumzana Dubeko Sibanda uthi uyasola ngendlela udaba lwakhe oluphethwe ngayo.
Linye nje udaba esingathi ngesilungu abuse of state power, ngoba kahle kahle uPrince Dubeko Sibanda kukhanya wathi efika eCampaign, izisebenzi zeCampaign zacela ama-mask abhalwe ZANU-PF must go. Uthe sebanikile kwatholakala kulo muntu ozenza olamandla kakhulu, echinga kakhulu ukuthi indaba enika abantu balaba in terms of school section 36 we-court. But is an attempt to incite violence. Hayi, ngelinye nje lodaba nje lokuhlukuluzwa kwabantu. Okumangalisayo ukuthi uMgabe wathi exotshwa, abantu bemtshontshela umbuso lapha, babe sithi Mgabe must go. Akula muntu owatholakale ebotshelwa khonoko, kodwa namhlanje sokutshintshile. Umuntu angakhuluma ngokuthi ZANU-PF must go, sokufuze atholakale kulesi bhaxu. Hhayi, sesibuyele emuva khathesi, ngendlela esesibuyela ngayo emuva isisethusa. Yena uthi umsebenzi wakhe vele ngokuthi axotshe wona lumbuso, umbuso athi ngumbuso ongela bunono, meaning undemocratic government. Futhi yena ilizwe lokuthi ZANU-PF must go waqalisa ngalo ngo-2013, lanamuhla utyatsho ukuthi going forward uzabe lokhu esithi ZANU-PF must go. Yena uyi-legislator opposition, so akumangalisi abantu bangajoni betshaywa luvalo ukuthi yena uthi ZANU-PF must go. Ayisonto emithusayo njalo asiyento eyithusayo, singakhangelanga khonokho kuphela, lakuukuthi ZANU-PF must go ayisilocala.
Ngalokho uMnumzana Sithole uthi uMnumzana Dubeko Sibanda uyaliphika leli cala. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, ngingusithandekile Mhlanga.